ngisile yefana ngoba wafala yomholo uphelele jwaleni anbizo professor umfoka langa tholele mote tjontje imali